Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Moses Mzila Ndlovu owaye kuhulumende wamanyano njalo olebandla lakhe uthi kakho kubandla le-Alliance for the People's Agenda elikhokhelwa ngumnumzana Nkosana Moyo. Sesidilika inhlanganiso zabagogekileyo ezibhekane lohlupho lokuswelakala kwemali. Abasakhulayo ababili abadabuka eZimbabwe bakhetha ukuthi babe yingxenye yomhlangano olohlonzi owe-Annual African Youth Conference on Social Justice and Democracy. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. U-Dr. Nkosana Moyo owayeyisiphathamandla kuhulumende kamongameli Robert Mugabe wasuka engavalelisanga uthi uzangena kukhetho lokudinga umongameli omutsha ngomnyaka ozayo. Lizamvotela na? Sizalethulela njalo ezemculo lezemidlalo. Thiyani indlebe lizwele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngesinqumo esithethwe ngumnumzana Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Khulumani sizwe ezulukandaba. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.